Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Namhlanje ekuseni ngolwesihlanu mhlaka 21 kuNhlolanja 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje ukusilela kwepetrol nedizili kukhanya kulokhu kuqhubekela phambili njalo sokubangele ukuthi abemchova bakhuphule imbadalo yokuyigada kwamanye amadolobho agoqela elebulawayo.
Kulusizo kakhulu ngahamba ethawuni kokona khona ukuthi kunzima uhambe amabhenki abantu bagcwele phansi babutheni bahlezi emfundweni abakwazi bayenzeni uye umabhasi abantu bamile bamelele imishobo engekhoyo bayafuqane emarolini hayi mfowethu elawanayeli kunzima
lithi isinqumo sokutshengisela ezitaladini esethulwe ngumkhokheli waleli bandla umnumzana nesentshamisa ngolwesithathu ayisiso sebandla kodwa sithethwe sivelwa kuzulu mathupha obalisa amalunga ebandla labantu abangasekeli uhlangothi abathi sebekhathele.
Akutholile ebantwini ukuthi lowo msebenzi kasomsebenzi womuntu oyedwa kumbe abantu ababili kumbe ebandla elinye umsebenzi weZimbabwe njalo akutholileyo ukuthole kuzizalwa zezimbabwe nakubakhokheli bebandla le-MDC kumaprovinsi nakuzigaba ngezigaba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ukusilela kwamafutha ipetulo ledizili kulokho kuqhubeka njalo sekuvangele ukuthi abemchova bakhuphule imbadalo yokuyigada kwamanye amadolobho agoqela elebulawayo. Imchova layo iyaselela edolobheni leli ngoba iyabe ifolile endwendweni zokudinga amafutha wona angatholakali lula emagalajeni. Untungameli inkomo yestudio 7 uxoxa lomqondisi webulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdlazandiweni ngalolu daba.
Abantu bayehluleka ukuthi bagade imoto zokuhambisa besiye ezindlini besemsebenzini ngoba eziningi zikhuphukile amaprayisi or intengo ngikhuluma kunje ngoba kula amafutha okuhambisa. So abantu abaningi sebegade amarod omama sebegade amarod nezigedi yikho osekufike elizweni kuzinga lokudubeko sokukhona akulanto ekhona ehambayo izinto zinzima abantu bayadubeka. Kulusizo kakhulu ngahamba ethawuni kokona khona ukuthi kunzima uhambe amabhenki abantu bagcwele phansi babutheni bahlezi emfundweni abakwazi bayenzeni uye umabhasi abantu bamile bamelele imishobo engekhoyo bayafuqane emarolini hayi mfowethu elawanayeli kunzima uyafisa ukukhala nxa ukhali lenzakala elizweni.
Sebebhadalisa malini abemchova?
Umango ongaba yi-78 kilometers sebebiza $7 or 7 pounds yokusuka lapha usiya sithi usuka etown usiya kubonketha babiza 8 pounds 7 8 pounds nxa usuka lapho usiya bo-Cardleback babiza o-10 15 pounds nxa umchova ungasawubambanga uvele etown ungagcwali futhi awuhambe. Namhlanje mina ngilawo nto engikhuphe nabo abafika phose 3 abafike etown ngama-past 9 to 10 belinde ngabo 7 beswele imoto zokuya hambisa edolobheni bekuthi bayafika emsebenzini. Izolo bengikhuma nomunye ngitshela ukuthi khona nga i-trip yabo yelanga isiyi-60 pound cash kumele babenayo njengemuntu uzibagade everyday kumele baspende 60 pound ukuze babuyele endlini bonke bayelala. So ngelanga 2 days bafuna 120 pound mina amalanga sebefuna 160 pound or so in 3 days okuthi kulo kunzima balulele kunzima kakhulu sikile elizweni into azimanga ukuthi siqinisele singathi yanamanga sijufelane siyengane kodwa izinto zenzima elizweni.
Amafutha ezimota wona othi ayasilela kabambeki vela kula magaraja lamafutha?
Akula kobulawayo kuthi angibhodile mina ngiwadinga la mafutha lami njengomuntu otshayelayo. Ngibone umzila owodwa akade use enokuzina edolobheni esezingene edolobho laphana kuJoshua Nkomo noNasinga noThelu, yikho lapho thina waphutha khona indawo zonke bekome cha akula azikunzima mfowethu. Ngabe nje ukobulawa ngabe yabona kunzima amafutha kawakho empeleni, singathi anamanga ngibone ikhoji sibona fuel efficiency to improve ngamanga lana kunalezayenzakala. They've been saying that for so many years without amafutha ezabakhona, but ke sidibeka challenge nzima, kuhamba nzima, sifila nzima ngamanga konke lokho badlala ingqondo zabantu nje ngamanga onke la.
Lo mnumzana Michael Ndlandiweni, umqondisi wenhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association, ubekhuluma icingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Ivandla leMDC lithi isinqumo sokutshengisela ezitaladini esethulwe ngumkhokheli waleli bandla umnumzana nesentshamisa ngolesithathu ayisiso sebandla kodwa sithethwe sivelwa kuZulu Mathupha obalisa amalunga ebandla labantu abangasekeli uhlangothi abathi sebekhathele ngokuhluleka kukahulumende ngakho bafuna ukutshengisela. Leli bandla lithi lokho kuvele kuhlelo olwenziwe ngumnumzana Chamisa olokubhodabhoda ngezigaba zonke zelizwe ezilichumi ebuthelela imbono kaZulu ngenhloso yokuphuma lesisombululo kungxaki ezibhekane lelizwe. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isikhulumelisi kamnumzana Chamisa, umnumzana Nkuleleko Sibanda, ngalolu daba.
Umongameli uPresident Chamisa ubeke ukuthi usebhode ngelizwe lonke wangena zonkeindawo wakhulumisana nabantu abalandela ibandla labakhokheli bebandla wabuya wakhulumisana njalo nezinye izinkonke izinkokheli zezigaba nezigaba. Ubeke ukuthi akutholeleke ukuthi uZulu weZimbabwe ukuthi yena kufanele ngomnyaka ka-2020 kube khona ukusetyenzwa kakhulu ukuthi sifake uhulumende wabantu ozakhangela izindaba zomnotho welizwe, akhangele njalo izindaba zokuthi kube lohulumende ophuma ebantwini nokuthi kuhlonitshwe ukhetho luka-2018 njalo kulungiswe izindaba eziningi ezikhangelane nokuthi kungenziwa njani ukhetho olulandelayo oluzabe lunokuthula njalo kungela kuntshontshelana njalo lokuthi abantu bezimbabwe bafuna umkhonomi ophilekayo. Kwasokuthiwa khona ngabantu bezimbabwe lokho kufanele kulungisiswe loba kuthisa phansi kumbe kuqanda phezulu ngendlela yokuthi akukho okungenziwa ukuthi abantu bezimbabwe baqhubekele phambili behlupheka kangaka. Kufanele lezo zinto zilungiswe ngalo umnyaka esingene kuwo. Ngakho wasesithi ibandla labantu bezimbabwe bonke nje ngokubambana kwabo bazalungiselela ukuqhubekela phambili belungisa ilizwe labo.
Uchasisile ukuthi injongo yakhe izafezwa njani.
Injongo echasiswe nguPresident uMongameli uNelson Chamisa ngeyokuthi i-ICO yakhe injongo kaZulu weZimbabwe ngakho izafezwa ngamahlaba ezulu njalo iqhutshelwa phambili ngabantu abakubandla labantu abakho kubandla ngoba akutholile ebantwini ukuthi lowo msebenzi ngasomsebenzi womuntu oyedwa kumbe abantu ababili kumbe ebandla elinye umsebenzi weZimbabwe njalo akutholileyo ukuthole kuzizalwa zezimbabwe nakubakhokheli bebandla le-MDC kuma-province nakuzigaba ngezigaba. Lokho kutshengisa ukuthi ukuzimisela sokukhona yikuzimisela kwabantu beZimbabwe ekuthini ububi lobo lokude besikubo sobufanele buphele sebuqede okwesikhathi esilandelayo eside kakhulu. Bathi bona enough is enough, sokufanele siqale katsha iZimbabwe siyakhe ngendlela ebukekayo njalo ezenza ukuthi izimpilo zikaZulu weZimbabwe zibe ngezinhle.
Kudaba lokukhulumisana lamanye amabandla ikakhulu ibandla leZANU PF kuyina kutholileyo kuZulu.
UPresident Nelson Chamisa uhambe wafika kuZulu weZimbabwe ukuthi yena ubezilungiselele kakhulu ukuthi akhulumisane leZANU PF ukuthi kulungiswe izindaba ezihlupha iZimbabwe kwezomkhonomi, kwezepolitics nakuzo zonke izindlela zezimpilo zethu kwele Zimbabwe. Wasethola ukuthi njengoba iZANU PF inokulwisana okukhulu, kukhanya ingani akulavumelana phakathi kwebandla leZANU ukuthi ukuthi bona bangabuya yini etafuleni ukukhulunyiswane. Kukhanye ukuthi ngalolo hlobo uPresident Thamisi ukuthi hayi, nxa befuna ngibamelele ngoba mina ngikhetha ukuthi kube nokuthula kungalakulwisana. Njalo ngikhetha ukuthi nxa kuyukuthi singathola ukulungisa isilivele leZimbabwe kungabanga lokulwisana lokugijimisana, ngifisa ukuthi kube njalo.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamkhokheli webandla le-MDC, umnumzana Nelson Chamisa, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Sikhumbula ukuthi lilanga leRobert Gabriel Mugabe National Youth Day, ikhefu eliqondana lelanga lokuzalwa kwaye ngumongameli weZimbabwe kusukela ilizwe lithola uzibuse umnumzana Robert Mugabe. Kule micimbi eminingi ehleliweyo namhla unanza lelilanga elijonge ukuthuthukisa inhlelo zabatsha. Idolobho lakoBulawayo likhangelelwe ukwengezelelwa amabhasi yenkampani yeZupco kulandela ukufika kwamanye angamachumi ayisithupha lanhlanu 65 ngempela sonto edluleyo. Amabhasi la akhangelelwe ukusiza iningi labantu elingenelisiyo ukubhadala imali ephezulu emichoveni. Ngolunye udaba, umzimba kalo owayegcina indawo yokuziphumulela eLodge eMajamhlophe umnumzana Edwin Ndelelo Nyathi utholakale usonakele kwezinye izindlu kulendawo ngomunye obehlala eduzane laye. Umndeni wakhe ucabangela ukuthi mhlawumbe obulewe ngomgqibelo odluleyo. Utholakale elenxeba esiphongo njalo izandla zakhe zibotshelwe enyaweni lwakhe lwenxele. Amapolisa adinga ongaba lolwazi ngalolu daba ukuthi abazise ukwenzela ukuthi kwazakale okwenzakalayo. Iloji le ekoBulawayo ibingasasetshenziswa njalo umnikazi ongudokotela utshele iphephandaba le-The Chronic ukuthi yayingeyomkakhe owashonayo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezemfundo solucele uncedo kungcwethi kwezamasiko kanye lenyangeni ezelaphayo ukuthi zincedise ukuxotsha imikhoba esithwalise ababalisi labantwana entenjane primary school ebulilima amagabha avuzayo. Umqondisi weMathebelele South kwezemfundo umnumzana Elfias Masukume uthe lanxa kungelabufakazi bemikhoba ngemitshina yanamuhla iscience kodwa kusoze kuthiwe kayikho. Uthe inyanga sizaxwayisa ukuthi kuxotshwe njani imoya lokunye okukhathaza ababalisi bona asebebaleka kulesi isikolo. Umnumzana Masukume uthe lokhu sokwake kwenzakala esikhathini esidluleyo kulesi sikolo sentenjane, ngakho kufanele kudingisiswe ukuthi kwenzakala njalo eGohole, uthi kwenzakala njalo eGohole School leminda lapho izinto ezazingabonakali ezaziphosa amatshe emadomu. Kodwa eminda kwatholakala ukuthi ngabafana abangezwayo ababejikela amatshe emadomu amankazana. Umbalisi wentenjane okhulume lephephandaba le-The Chronic uthi uzwa inwele zakhe zisukuma ngezehlakalo ezithile ezobuthakathi kulesi isikolo njalo uvuka nsuku zonke elele phansi embathisiwe yena ebelele embhedeni. Abanye ababalisi bathi bafica izitsha zabo zigezisiwe ekuseni, abanye befice izinto ezingaqedakaliyo ezifana lezigogo zembuzi. Omunye uthi ulala ezigqokele isigqoko sangaphansi kodwa nxa evuka ethole sesiwatshiwe sachaywa ecingweni. Bathi abasabuyeli udaba lolu luze lulungiswe. Uhulumende uthi inyanga zakulesi sigaba yizo ezizaxazulula lolu daba. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp. Silikhumbuza njalo ukuthi siya live streama kuphepha lethu le kukhasi lethu leFacebook uVOA Ndebele. Thank you.
bangelela basakaza abahle abalodumo abasakazayo hlele ezilohlonzi. Ngikhuluma ngalo umumbu wokuthiwa uthengiswa e-DRC. Ye, uthengiswa nge-cheap price. Right, bakubona bakukhuluma kula action ethathwayo. Kanti kubotshwa banjani? Kubotshwa bangalaziswe ezinkulu yini? Abalezi zenzinkulu hhayi kamvela izwe bani lelile. Emakhaya lapha siyadubeka la. Asidli lutho, sidla inqoqo zomlomo. Kodwa umumbu uyaphuma e-DRC athathele umgabamgaba wayengcono. Lo sehlulekile abantu bakhe bamhlula sibili bazenzela umathanda. So kuthiwa ngama-election uzabona kubuya izintsaro nerayisi lani abantu sebekhohlwa ukuthi udubo lwe-5 years lukhona bebe sebeqalisa ukuyanjani ukuvotela futhi udubo 5 years. Irayisi le uzayidla 5 years, intsaro lezo zikunceda ngani? Ngomva kwalokhu zize umuntu esekhala hey izinto ziyadura hey uhulumende wafakwa ngubani? Amaxhegu ezalukazi ake liyekile into yenu zalukazi lamaxhegu ye ngifana wasekhezi kusofa sonke kombongolo ekhezi. Ngiyabonga Studio 7.
Ye lo okhulumayo umntwana wenhlabathi ophuma ejawunda kodwa ekhulume lapha ejoza kwelasemzansi endaba yegugrawundi kam angaze ngize mina kuthiwa umuntu owadala icala wabulala abantu wenzani wenzani kumbe uhambe etshontshe inkomo zabantu kubesekujika kuthaza kuthiwa hhayi wena zithoni ziphi icala leli ubuye izigwebe. Ngabona nje maulindebele usale ucabanga ukuthi indaba yegugrawundi izolungiswa ngomnango wakakhohlwa ngabe sekunemali ezimbabwe ngaba kukho loku kuthiwa imali isemafonini. Ye kunjani njani into ezigubhuka everyday ashe umgabo wayengcono mpela noma wabulala abantu wezarezane. Ngiyabonga.
Sisicela ke lapha ukubana lo hulumende sele zithembiso eziningi kakhulu lokhu ezithembisa abantu kungafezeki. So sisicela bona lo hulumende manxaleli lizwe linehlula akadedele abanye kusinakudedelwana. Ngoba ngeke sibe le nguqumbe ingqubekela phambili lokhu esisala sithoniswa emgodini kuye kanti ke abantu kufuze bekhangelele ikusasa labo. Sabantwana bafile emagoli e-South Africa khona kungenxa yesimo salapha ekhaya. Kuyahlupheka abantu ngaphandle kwamazwe abodwa kungenxa yesimo salapha ekhaya. Sicela ukuthi babaguqule batshintshe lo mqondo bahamba ngabeke besezandleni zabantu njengabantu abazinkokheli zabantu.
Mina ibizo lami uNdodana Ndlovu ngibuyenkaya eGoli. Ma ngokuthi igovernment ingakwenza lokuthi ivule ikakhulu ukuthi imisakazo kube nemisakazo eZimbabwe ukuthi njengeGoli lapho ukuthi turuthi kunolimi lwesiZulu nalo luzimele lodwa ulimi nolimi luzimele lodwa kuzayenza ukuthi imathebuleni nayo idivelophe kakhulu futhi ngoba nokubambana kuzoba lula ngoba sesinomsakazo osibambanisayo thina njengamaNdebele. Ungabheka kwaZulu babambene kakhulu nanxa umsakazo wabo. Uyabona ungabheka emaSwatini lokhu ngezinye indlela emaVenteni babambene njalo futhi singakontrolwa igovernment ikakhulu lezi zePoland lezi. Mna ngubona kusizana utshona bedlalisa imali kuthiwa ye baphuma bayakulungisa indaba zokukhuluma nabantu base-Europe bedlalisa 4.something million. It's useless lokho ngoba yona isizikhulumele ukuthi ayinanto eyikhanselayo i-Europe. So manje kulungiswane abahlale phansi bekuchume nje bezama ukuthi besuke nje embusweni kulunge kungena abanye. Singelathi sibuzwe ngabantu esizabe sinosay ukuthi ilizwe lesizalivotile hhayi ukuthi behlala kuthiwa selathathwa ngegazi kambe kuze kube nini kungele gazi. Awu
uthembele hlokwandlo soloke nje ngimamela ukukhulunywa kustudio 7 abantu bayafona abanye bayaqhamuka namakhomenti abakhomentayo abanye nje babuya nale mbono ababuya nayo. Ngizoqala ukukhuluma ngeleli icele lethu leMandebele asibhekwa njengabantu eZimbabwe sibhekwa like iy'nyamazana ngazidiphi inyamazana engayibiza ngoba manje sithanda ukubheka ezitolo akusena lutho oluthengwa kuyadula phina ngokuthunyelwa ukudla kuyabuya kugovernment kuqala kufika ebantwini bona laba abayibo abathenjiweyo bona la esifonini yibo abantu abaphilayo ngoba ma ungabheka kustudio 7 most of the people abakhulumayo zimathebele inside still the same. Umgaba ngize ngithi bekangcono ngoba noma bekacindezela abantu awukaze kwafika kule party eyenzeka manje like eyenziwa ngumnangagwa ngoba so le nto le iyasihlukumeza kakhulu ukuthi into ezimbabwe phela mazokuthenga kumanje i-South Africa nayo igcina iphakamisa izandla ngoba most easily in Zimbabwe. In the Manga check, Amaka Mambo Pambi Namandi.
In Kurumayo, Tavis Moyo, Ozala Eflapus, Embau. In Kurumalenda, when the Tunga Kudo in Jenza Zimbabwe. In Zoba Chukuni, Uni strike in Yananji, they are already. Kuleso strike a Kinesso Shaw Avantu, no moving your Avantu. Mungwe utande wezamulela amalungelo abo nokubonisa upresident uthi silambile sikanjani kanjani njengomfana omncane nje ongena seku igovernment into engiyicelayo ukuthi my government yakithi yeshisa ulaka ikwazi ukulungisa izinto ngendlela eright hayi kokushaya kwabantu uma kunento ehamba wrong wenzeka wrong bakwazi ukuhlalisana phansi nabantu babonisane nabantu ukuthi kumanje sibhekane nesimo esiso sizama ukusova ngendlela esiso hayi ushayana nomuntu umuntu ukhuluma into ayibonayo because uyi-one ngekulirani ilizwe ungena omunye umuntu ezokubonisa ulindoda buka lapha nalapha kwenzakala ini nje behlisa uswazi bengafaki kakhulu uswazi ebantwini because abantu bagcine bengasea
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu kuwhatsapp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Uyazirekhoda nje kungabi kude kakhulu ukwenzela ukuthi sinikela wonke umuntu ithuba njalo kungabi la mazwi akuthuka kumbe awenkethabetshabe. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingxabano phakathi kwelizwe leTurkey leRussia iyaqhubeka kulandela ukubulawa kwamasosha amabili eTurkey ngamabhomba endizamtshina zeSyria eleRussia elisekela eleSyria lethesa eleTurkey icala lokusekela amalwecatsha aseSyria kulelo lizwe. Lokhu kwenzakala inkulumo phakathi kwamazwe omabili sezimisiwe ngenxa yokwenzakalayo. Umongameli Salva Kiir weSouth Sudan nomkhokheli webandla eliphikisayo uRiek Machar babonakale bebonke esigodlweni salelo lizwe eJuba ngolwesine lapho abagcizelele ukuthi lanxa kube le ngxaki ezithile ekubumbeni uhulumende womanyano sebeze bavumelana ukwakha uhulumende wesikhatshana kungakafiki umgqibelo. Umongameli Kiir utshele intatheli ezindaba ukuthi usedilizile uhulumende obekhona wesikhatshana ngolwesine njalo uzakhetha abasekeli bakamongameli abahlanu ngolwesihlanu njengokwavunyelwanayo. Okwenyanga ezedluleyo uhulumende weSouth Sudan lababengabahlamuki babengavumelani ngenani lezigaba kulelo lizwe. Umongameli Kiir esithi zibe ngamachumi amathathu lambili 32, umnumzana Machar esithi zibuyele ekubeni lichumi njengakuqala. Wavumelene ke ukuthi zibe lichumi ngeviki edluleyo. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika sicubungula ukuthi uhlelo lwengxoxo-mpikiswano ezinjengalezo eziqhutshwa eMelika ukukhankaselwa ukhetho zingasiza na kwele Zimbabwe ukukhetha umongameli olohlonzi. Sixoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Ohio khonapha eMelika umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Ngokuswelakala kwenhlanhla kasikafiki kulelo banga ngoba ngathi umhlabathi wethu kumbe i-level ground yethu kayilingani ezintweni eziningi okungangokuthi i-media yethu kayisakazi ngokufananayo ngabantu laba abakhokhelayo. So kasikafiki lapho sibile ukuthi labantu abaningi basajwayele ama-slogan ukuthi phansi lobani, phansi lobani. Anti yabona ubani kabulawe nxa anti yabona akukafiki kuleli ibanga.
Kuyukuthi umnumzana Chamisa lo mnumzana Mnangagwa bamaphambo kwabantu babachasisela ababeza kwenza inhlelo zabo zonke kwakungacaca ukuthi ngempela omunye kakwazi ukuthi uzakwenza.
Kwakungaba sobala sengitsho wonke lama candidates ayekhona uNkosana Moyo uNkosana Moyo wayesitsho kakhulu ukuthi abantu kababuza abantu babo ezama ukufundisa ama-voters ukuthi buzani nama-candidates ukuthi afuna ukwenzani alombono bani. So kanti laba abanye labo babe senza izilogan zebandla labo. Angithi yabona lokuthi chisa mpama kumba abanye bethi bona
Hayi, akezwakala kodwa sesikhangela izizalwane zeZimbabwe ezihlala lapha eMelika. Zona zile ndaba yini lokwenzakala kwezomumo welizwe, kwezombusazwe? Ziyavota yini?
Yeah, kuleli lizwe sibile ngibazi abanengi, hayi, bayatshiseka sibili befuna ukuthi kube lo tshintsho, kumbe kube bakhethe lowo muntu abafuna abamfunayo. Bayatshiseka sibili abantu abana ngazo kumbe ukuthi sisuka endaweni engani ilo dlakela entweni zokuba ngazo. So sibuya lapha sibili sifuna ukuthi sizwakale ukuthi sikhona ngendlela yokuvota nxa sesithola amaphepha khona.
Kuba liqiniso yini ukuthi abantu abansundu balandela kakhulu ama-Democrats kulama-Republicans?
Yeah, kuliqiniso lokho filthi abantu abansundu ngemvelo balandela ama-Democrats ukwedlula ama-Republicans. Kodwa isimanga yikuthi nxa ukhangela imbali uzabona ukuthi ama-Republicans yiwe awakhulula abantu ukuthi baphume ebugqileni ebesilevel. Kodwa ngokuya sokutshintshile, ama-Democrats yiwe sekhanya semela amalungelo abantu ukwedlula ama-Republicans.
Kodwa abansundu abalapha bakhanya lokho bethanda ama-Democrats, ama-African Americans.
Ye, kakhulu. Lanxa abanye besithi bona ama-Democrats ayaphonga ukugqila abantu abansundu abasebenzise angaze abasabanika lutho. Kodwa ke ubone abantu abansundu bulokhu bugxile kakhulu kubandla lama-Democrats.
Lowa ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909. Ke sizwe ke umculo wejaha lakobulawayo uCooksman esithi banolila yi remix phela achiye kamoya. ka Crooksman esithi banoli la olivalelisayo ke yimi usithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC ngisithi sikholise ikhefu le Robert Gabriel Mugabe National Youth Day namuhla.